Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2021. Ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Sure, because I have not seen the judgment, but I have read the number of people calling me and telling me that it's rubbish, that we must exhume the body by the 1st of July.
Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu soye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha.
Ukuhlukuzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke ethebeni zothi khona abaye ababotshwayo. So, bakithi angazi singakuthini ukuthi iZANU-PF iqhubekane nathi njengebandla leMDC.
Isiphathamandla seMDC Alliance uMnumzana Terry Rice ithole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso eBail ngemva kokuhlala entolongweni iphose inyanga. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancinyane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala ukuthi abaphose bafike inkulungwane ezinhlanu 4,812 bebehlatshwa ijekiseni yakuqala. Ukunje selisedlula ingxenye yesigidi 632,496 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kuhlelo oluqale elizweni ngoNhlolanja lonyaka. Ngakho ubulewe yileli gcikwane ekutshoneni kwelanga layizolo, kodwa kufunyenwe abathathu belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 38,682 asebefunyenwe bele COVID-19, lokhu leli gcikwane lahlaselayo elizweni. Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu soye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha. Wethule isinqumo lesi kulandela ukuthoniswa kwecala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe okuthiwa wephula amasiko esigaba seZwimba ngokungcwaba umkakhe emzini wakhe. Uhlawulise unkosikazi Mugabe inkomo ezinhlanu lembuzi, wathi kumele isidumbu sikaMugabe sesuswe kusiyafika usuku lwakuqala lukaNtulikazi. Kodwa uMnumzana Leo Mugabe, umzukulu kaMugabe, uthi uZwimba wenze ihlazo njengoba engelamandla okuthetha amacala esigabeni lapho okwangcwatshwa khona uMugabe. Ake sizwe uLeo Mugabe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Not sure, because I have not seen the judgment, but I have read the number of people calling me and telling me that it's rubbish, that we must exhume the body by the 1st of July.
Lami ngikuzwile ukukhulunywa ngabantu ngoba kangingakuboni okwethulwe nguChief Zwimba. Lesi sinqumo esethulelwe unkosikazi Grace Mugabe, hatshi umndeni wonke wakumgabe. Ngakho-ke ngasisoze sesilandele isinqumo lesi. UChief Zwimba kalamandla okuphatha udaba lolu. Sile nduna zethu lapha, hatshi uChief Zwimba. Konke lokhu akusho lutho kithi ngoba wenza akufunayo. Unkosikazi kaMugabe kalani lokungcwatshwa kukaMugabe. Bekumele udaba lolu lobanjwe nguChief Pepelele. Weqe abantu bonke laba engani uyinduna nkulu. Uhulumene kumele alandele thina. Nxa engakwenzanga lokhu siza kuya emthethwandaba. Uhulumende wancedisa ekungcwabeni uMugabe. Imuli yayisilwa yodwa, njalo uChief Pepelele wayekhona kungcwatshwa uMugabe. Siyakwazi ukuthi kulezinye induna ezahamba kumongameli zicela ukuthi kugejwe amathambo kaMugabe. Umongameli wathi kumele balimuke ngabafuna ukukwenza.
The reaction of the people and things like that. And he wants them to think twice about this.
Lo umnumzana Leo Mgabe, umzukulu kaMoyi, umnumzana Robert Mgabe, wayengumongameli welizwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Umahluli womthethwandaba ophezulu namhla udlulisele phambili isinqumo kudaba olwakhwezwa ngabalwela ilungelo loluntu bephikisa inyathelo likahulumende elokuthi kumiswe inhlelo zokhetho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Igqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Tendai Biti njalo engowebandla le-MDC Alliance utshelele umthethwandaba ukuthi ukumiswa kokhetho ikwephula isisekelo sombuso kanye lelungelo loluntu ngoba lungaqhutshwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. Ukusenjalo isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Terry Rice Sithole namhla ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa esetheswa icala lokubangela ukungahlaliseki elizweni. Umnumzana Sithole uhlawuliswe inkulungwane ezinhlanu zamadola, 5,000 RTGS eyebhayi, njalo igqwetha elimelayo umnumzana uBheyi Shaba uthi bazaphindela imithethwandaba kwinsuku ezilandelayo lapho okuzathethwa icala aletheswayo. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi kuyadanisa ukuthi amalunga ebandla lakhe abotshwa mahlayana njalo labo basebenza beqaphele.
Ukuhlukuluzwa kwabasha kukhona izwe lonke isathebeni futhi khona abaye ababothwayo. So bakithi angasingakuthini ukuthi iZANU-PF iqolelane lathi njengebandla le-MDC kasikhululeke senze ilungelo lethu lokuba siphatheke emsebenzini yethu. Ukhangele lowabonta obhetho licala lelade letheswa eletheswa licala nje elingatsho lutho elingadingi ukuthi umuntu azaqeda amalanga onke labe sesitokisini. So kuyasidanisa thina kakhulu kukhona lakithi khona basike Harare nje lakithi khona eMathebeleland South sivele senza ama-activities ethu singaphansi kovalo lokuba ingela sithi isikhathi niyabotha kakhulontaza yiba basengozini kakhulu yokubotshwa uhulumende lo kuyindlela kangaka.
Njengoba sibona uhulumende esithi kwesinye isikhathi kuyabe kusephulwa iziqondiso ze-COVID-19 kumbe kubangelwe udlakela.
Iziqondiso ze-COVID-19 zephulwa iZANU-PF ukudlula abanye bonke abantu. Ngakhangela umkhokheli weZANU-PF uLangagwa emalangeni edlulile benza inkalakatha yomhlangano kugcwele abantu besesaka. So nxa kuze ibandla elephula iziqondiso ze-COVID-19 kibandla leZANU-PF, i-MDC sizama ngazo zonke izindlela kuba sikunanzethi umkhuhlane lo ukhona. Ma senza imihlangano yethu kumbe imibuthano yethu sizama ukuthi silimit inamba yabantu kungenye indlela ukuthi abantu bazivikeleke emkhuhlane ngoba umkhuhlane linto ngoba yinto esikhangeleke kakhulu ukuthi ukuthi iZANU-PF isemandleni. Akula muntu ongababuya futhi ababuze ukuthi kanti indaba lezi yibo abafaka impilo zabantu engozi. Ukhangele lemabhasini ngengaba kobulawa amalangeni adluleyo kade amabhasi lawo zubukho nxa kuthiwa i-COVID-19 ikhona sifile eZimbabwe kuhle kuhle izasibulala isigqibi ngendlela uhulumende amiyanisa ngayo abantu emabhasini. So uhulumende nguye ofaka impilo zabantu engozini ukudlula yonke into dadewethu.
Kodwa likwamukela njani ukukhululwa kukamnumzana Sithole ngemali yesibambiso ye-bail?
Kuyasithokozisa dadewethu ukukhula kwakomanda wabontanga obheyi Sithole. Kuvele into futhi ngabe yenzakala kudala ingathi vele i-defensive bekuvele kungavuzanga abe sesitokisini kodwa njengoba sekhululiwe kalamhlanje siyathokoza sengakhulile ukuthi aqhubeke ngomsebenzi wakhe webandla ayekuba njalo le muli yakhe ayibona imuli yakhe engumuntu okhululekileyo.
Lowo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South sixoxela ye esefilabhusi. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo uhlezi elandula impiko yokuthi ibandla lakhe liyangenela kwezombusazwe. Ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF eziyake zikhulumele Studio 7 zithi amalunga amabandla aphikisayo ephula ngabomo umthetho isenzela ukubotshwa ngendlela yokugcona uhulumende. Live Talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kwenziwe imbuthano yokunanza ukwedlula kweminyaka owodwa kufe onsundu esezandleni zamapholisa uGeorge Floyd emadolobheni amaningi awemelika izolo okugoqela eMinneapolis lapho adabuke khona esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Abohlangothi lwezempilakahle edolobheni leNew York khonapha eMelika babika ukubana umuzi owefa Rockaway ulenani eliphansi kakhulu labantu abahlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 eyevaccine. Iningi labantu laba abahlala kulomuzi libikwa kungabensundu kanye labesilatino abayibo abakhokhelayo ngenani elikhulu lababulawa ileli gciwane. Iningi labantu bakwele Senegal batshengisele esikoleni salelo lizwe iDakar befuna ukubana uhulumende ajezise kanzima ababa lezithandani zobulili bunye ngokubumba umthetho ongabaniki ilungelo lokwenza njalo elizweni, besithi ngoba lelo lizwe liyenkolo ezingavumeli lo mkhuba. Umongameli Patrice Talon wakwele Benin ugcotshwe ukuqala umsebenzi izolo ukubana abuse kweminye iminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kwakhe kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo ngesilinganiso sokungamashumi phose athoba mune munye ekhulwini 86%.
Uhulumende uthi eZimbabwe kungelinye lamazwe akuqala ukusungula inhlelo zokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wesifudo sohlobo lwe-typhoid. I-typhoid conjugate vaccine TCV lingelesibili lilandela ngemuva kwele-Liberia. UMavis Kama usithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wezempilakahle enguye njalo umsekeli kamongameli welizwe u-retired General Constantino Chiwenga obe umhlonitshwa emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni uhlelo lwensuku ezilithumi lwe-Integrated Typhoid Conjugate Vaccination Campaign Launch lokuhlaba abantwana ijekiseni elibavikela kusihudo se-typhoid.
This naturally puts us on the regional and global map for lessons and best practices, hence the need for all stakeholders to this integrated campaign to do their best for the success of the campaign and most importantly reaching out to all eligible children through quality vaccinations.
Lokhu kwenza sibe ngabantu ababhekwe ngumuntu wonke. Kudinga ukusebenzisana kwenhlangothi zonke zempilo ukuze siphumelele kulolu hlelo sanelise ukuba finyelela bonke abantwana balithole leli jekiseni.
Abenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO baveze ukuba eZimbabwe lilizwe lesithathu umhlaba wonke ukuhlaba leli jekiseni. Ummeli we-WHO kuleli uDr. Alex Thasasira ulandisa kabanzi ngalokho.
As a result of high immunization coverage and strong disease surveillance activities, Zimbabwe last experienced outbreak due to measles in 2010, while many countries in Africa, in Europe, in the Americas have experienced resurgence of measles and several outbreaks in the last 5 years.
Izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi eZimbabwe zicine ukuba khona ngomnyaka ka 2010, njalo lokhu kungenxa yokuba beliqhuba inhlelo zokuvikela abantu kumkhuhlane etshiyeneyo ngendlela ekusibanga esiphezulu ngesikhathi amazwe amaningi e-Afrika, Europe lakubomelika bebelokhu besiba lazo izehlakalo zokuqamuka komkhuhlane wendingindi kuminyaka emihlanu edlule.
Ummeli wenhlanganiso ebona ngendaba zabantwana umhlaba wonke eye-United Nations Children's Fund, UNICEF, uDr. Tajudini Oyewale, uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elikhokhelayo ukuthatha leli nyathelo.
UNICEF applauds the government of Zimbabwe for prioritizing immunization of children at risk of typhoid. We believe that children continue to be disproportionately affected by typhoid and its associated complications. And we strongly believe that this vaccine will go a long way to protect our children against the potential impact and fatalities associated with typhoid.
Iya kunxoma umsebenzi owenziwa ngeleZimbabwe iUNICEF ukuqathekisa ukuhlatshwa kwamajekiseni avikela abantwana umkhuhlane wetyphoid. Abantwana yibo abaqhubeka behlaselwa yilo umkhuhlane wetyphoid kanye lezinye inkinga, kungakho silethemba lokuba leli jekiseni lizaphathisa kwezokulondolozwa kwabo ungozi elethwa yityphoid.
Abazali abanjengomnumzana Isaiah Moyo oyisakhamuzi seHarare uthi bayalujabulela lolu hlelo.
Kubalulekile ukuthi njengabazali sibone ukuthi abantwana bethu bayazifumana lezi injections ze-typhoid kanye le-polio, njalo bafumane lawo ma-vitamin A supplements. Kuyabongeka lokho kwenziwa nguhulumende ukuthi bavikele abantwana bethu emkhuhlaneni.
Ingcwethi ecubungula ezenhlalakahle kaZulu kanye lezombusazwe umnumzana Thenisane Ntungagwa uthi kuningi okumele kukhangelisiswe phezu kwalolu daba.
Kungaba liqiniso, kungaba yinto enhle, kodwa ke sinanzelela ukuthi ma sikhuluma nge-immunization ngesikhiwa bathi yi-preventive measure, kodwa ke singakhangela esithi yi-health delivery system, sesikhuluma nge-management, ngapho kukhanya akulalutho esiluyenzayo njengamaZimbabweans.
Okunye okwenza ziphumelele inhlelo zezempilakahle eZimbabwe, uNtungagwa uthi yikuba iningi labantu kungabanelisa ukubhala lokubala.
Ngiqinisa ukuthi iningi labaZimbabweans abangabe sebenza ezibhedlela kumbeni ngaphi esithi manpower, ilula ukufundisa ukuvuleka ingqondo, ilula njalo ukufundisa esingathi ngama-public social announcement ma ukhangele indaba lezi ezama-immunization.
Lolu hlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid olusungulwe mhlaka 24 Nkwenkwezi lubikwa luqondiswe ebantwaneni abaleminyaka esificamunwemunye kusiya kwabaleminyaka engaphansi kwelitshumi lanhlanu yokuzalwa. Lukhangelelwe ukugqitshwa mhlaka 4 Nhlangula lonyaka, njalo uhulumende uthi luhlose ukufinyelela izigidi eziyisithupha zabantwana kumagumbi womane elizwe. Phezu kokuhlatshwa ijekiseni elivikela abantwana umkhuhlane we-typhoid, uhulumende uthi kuzothathwa leli thuba ukuhlaba elinye njalo elivikela kumkhuhlane wepolio kwabaleminyaka engaphansi kwemihlanu abedlula kancinyane isigidi 1.3 million okwakumele balithole kodwa bengasalihlatshwanga ngenxa yokusilela kwalo emhlabeni wonke jikelele kusukela ngomnyaka ka-2016. Amantombazana akusigaba seminyaka esukela kweyisificamunwemunye kusiya kwelitshumi lanhlanu abasezikolo lemphakathini bona bezohlatshwa ijekiseni le-human papilloma virus ukubavikela kumvukuzane yomlomo wesibeletho. Kuthi abantwana abakusigaba esisukela kunyanga eziyisithupha kusiya kwabaleminyaka emihlanu bezotholiswa ethiwa yi-vitamin A supplement. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku-shortwave.
Abantu abaningi bathi bahlupheka kobulawayo ngoba bavuka ekuseni nsuku zonke besiyadinga umsebenzi. Abanye babo bathi benza lokho loba bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ake sizwe bexoxa lo Ezra Chisa Sibanda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Gama ngudusizilempo.
Wenza ndukuzilempileni.
Hayi, empileni ngivukele ukuzodinga amaphisto every day.
Ekhaya.
Ekhaya uselwakweyo.
Kunonzima ohlala labona empilweni.
Ake sihlangana lokuthi sebesisele ukudla, nxa siya sizodinga ama-piece job endlini yabokwazi sinishiye kungenalutho, kanye lokucabanga ukuthi umastandi yabe funa imali yakhe erenti. So konke kunokuyayo ukuthi kuthwalisa nzima.
Ubaba ungaphomi kwakho?
Hayi, ngamanyile asehlukane.
So uphila ngani?
Ngiphila ama-piece job.
Wala la?
Eh.
Ugcina abantwana?
Eh.
Sikhona umkhuhlane lo sohlupilwe corona lo wena sazivikela.
Hayi angazivikeli
kodwa.
Kodwa nami ngisesendleleni yokuthi ngiyekhona.
So uzahlatshwa lawo? Awesabi?
Hayi angesabi.
Pretty much. Okay, so ngifela ukwazi.
Eh.
Ngoba gcina yena.
Eh, inamba gcina.
Bangabonke lapha.
Sala.
Na.
Ema boss.
So, bakhala umama uthi ngiyabela ukuthi. Abakasebenzi
ke. Ukuze ithebuli naye.
Abantu abancane.
Eh.
So lokuthi umngako somele ukuthi ube ngubaba la lo mama.
Yimubaba yimumama, yimomele ukuba ukuze ithebuli nebantwana. Ngizokwenzela umpopo.
Ye, ngosile mpopo hlala lapha ke uhlala nga.
Mina ngihlala empophoma.
Wenzani empophoma?
Empophoma yikho lapha engihlala khona. Lapha engikhona ngathethi yikho lapha engizilisa khona.
Uziphilisa nga?
Ngizilisa ngokuthi ngama-peace job. Ukuthi ngibani phela ngokugcina imindi yami.
So i-peace job uyifuna ngeyani?
Ukuwatsha ukuklina, ukuayina, even emasimini ngiyakwanisa ukwenza kumbe kuvuna kumbe kuhlakula.
Labo ngabanye babantu abaxoxelo ezwathisa sibanda koBulawayo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Esilethulela lona enkundleni yokuxhumana yeFacebook kukhasi leVO eNdebele. Wezemidlalo lithuthukise amathuba alo okuvikela inkezo yeChibokhu Super Cup iqembu leHighlanders ngokunqoba elikwenze emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano walonyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Impumela yemidlalo yokuqala inkezo yeChibokhu Super Cup ichiye iqembu leChicken leHighlanders kuyiwahlezi phezu kwengalane kuSpire Super Group 2 omabili la maqembu alemiklomelo emithathu iqembu ngalinye. Iqembu leChicken linqobele kuBulawayo City nge-2 kanya ngomgqibelo kwathi ngesonto iqembu leHighlanders linqobele kuBulawayo Chiefs nge-1 kanya. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthe usasemude umango okumele bewuhambe ukuze bevikele inkezo awayiphakamise ngomnyaka
ka-2019. Ngithi kusase lo msebenzi omkhulu kodwa kukhona okungijabulisayo okwenzakale kulo mdlalo. Nxa sikhangela phambili silo mdlalo onzima olandelayo ngempela viki ezayo kodwa ngithokoziswe ukuba abafana abatshengisele ukuzimisela okukhulu langesikhathi behlaselwa kanzima.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uThulani Sibanda uthi akasoze alahle imbeleko ngokufelwa ngoba abafana bakhe bedlale kuhle loba bedliwe.
Ngokubona kwami sibahloniphe kakhulu ngehlandla lakuqala lomdlalo kodwa ngehlandla lesibili sidlale kuhle okuthi nxa singangezelela kulokhu esikwenze ngehlandla lesibili emidlalweni elandelayo singaqhubeka kuhle kakhulu.
Iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leBulawayo City emdlalweni walo olandelayo kuCity Highlanders lona lizadibana leChicken Inn. Amaqembu kuSpire Super Group 2 asebenzisa inkundla yePapa Fields. KuSpire Super Group 1 wonke amaqembu aselephethe umklomelo owodwa ngemva kokuba iqembu leyadala leCAPS United bebengutshiki lobhanqa 2 kathi ngomgqibelo kwathi ngesonto eleHarare City leleZPC Caribbean abe ngutshiki lobhanqa 1-1 kwasekuCity leHerentals leleDynamo saChina zabhekana kungela eleni lisekulitshayela emambuleni. Tigers da Group 3 iqembu leBlack Rhinos lihlezi phezulu ngalani ndawonye leCranbourne Bullets ngemva kokuba eleRhinos litshaye leTenix nge-4-1 ngomgqibelo kwathi eleBullets linqobe leManyika Diamonds nge-1 kanyanga ngesonto. Izimbamgodi yezemba ilitshe lePlatinum yize zihlezi phezulu ngalani yesifaa sikaGroup 4 ngemva kokuba iqembu leFC Platinum libhaxabulele wawa nge-6-0 kuthi elenkeze Platinum Stars litshaye leTriangle nge-3-1. Imele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Hello. Yebo Dr. How can I help you? We are lapha.
Come on, you can't let me be in my car.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsham. Isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Tero Rai Sithole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso ebail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.